sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa bamanyane lomnye wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa lozulu weZimbabwe enkundleni ye-National Sports Stadium ukuvalelisana lomuye wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
Abakade besemkhosini womthandazo wokuvalelisana loMnumzana Robert Mugabe bahoza uMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ngodlakela oluselizweni lakhe lokuchasana ngobuzwe okwenze waphambuka emazwini akhe enduduzo waxolisa. Ngemva kombuthano omkhulu womthandazo wanamhlanje wokuvalelisa uMnumzana Mugabe, imuli yakhe isizaphiwa ke umzimba wakhe bahambe lawo ekhaya lapho abadabuka khona kuzwimba kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa bamanyene lomnye wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa lozulu weZimbabwe enkundleni ye-National Sports Stadium ukuvalelisana lomuye wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe obhobhele kweleSingapore ngolwesihlanu lweviki edluleyo. Sizalethulela lolu udaba ngokugcweleyo. Kusenjalo ke abantu abakade besembuthanweni wanamhlanje enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare yokuvalelisa uMnumzana Mugabe bathi kunengi okungafundwa inkokheli yeZimbabwe ekhona manje ngempilo yowayengumongameli welizwe, amaphutha akhe lalapho enza kuhle khona. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekugidwa kuhlatshelwa abanye betshaya ukhwelo enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare kukhunjulwa umuyi uMnumzana Robert Mugabe obhibhele kweleSingapore ngeviki edluleyo. Inkokheli zakwamanye amazwe abake baba ngabakhokheli kanye labahlonitshwa abakade besembuthaneni wanamhla bancome kakhulu uMnumzana Robert Mugabe, bemchaza njengendoda eyamela amalungelo abantu hatshi abeZimbabwe kuphela kodwa labezwekazi lonke le-Afrika. AbeZimbabwe bamncoma ngohlelo lwakhe lokuthi umuntu wonke afinyelele imfundo lapho ilizwe lisanda kuthola uzibuse, kodwa abamsolayo bathi wabhidliza umnotho welizwe. Lokhu abaningi bathi kumele kube yisifundo kulabo abasembusweni ukuthi bangalandela amaphutha awenzayo uMugabe. Omunye wabagcizele kulokhu unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uMnumzana Nixon Nikadzino yena othe amaphutha kaMugabe kumele abe yisibonelo kunkokheli.
Lokhu engikubona ukuthi ebengumuntu vele owanceda ukuthi sifike lapho sesikhona, kodwa ngesinye isikhathi wasilahlisa njengomthungameli welizwe lethu. So sibona ukuthi kuyafana, kufanele vele simufake emangcwabeni njengomuntu oyihero because nguye wayakhe into yankona, so kufanele ekhona. Alokho vele yiqiniso and siyakwazi sonke ukuthi nguko wayenzayo, kodwa kufanele simzwele njengomuntu osefile. Awusoze kufanele ukuthi uthethise umuntu osefileyo, kodwa into le iqiniso vele wayenza njani.
Lokhu kusekele uMnumzana Tafazo Chikandiwa isakhamuzi seHarare yena othi inhlelo ezasungulwa nguMugabe ezinhle ezinjengokwabiwa kutsha komhlabathi owaqala ungumqondo omuhle kodwa wasela isiphatho esidle wagcina ungenisa ilizwe enkingeni kwezanotho lakwezombusazwe.
Sesikhangela iy'nkokeli lezi sezisele, sesiukhuluma ngempilo kaMugabe, sesiukhuluma siphatha, siqalisa ukuthi sikhangele from i-ground sibuye sikhangele kulezo ezomhlabathi, labathelela khona umhlabathi abelungu. sokukhangela ukuthi lezo zomhlabathi kwabelungu ukuthi sesikhangela inkokheli zesisele meze kusikhangisele ukuthi lezo ezomhlabathi ziyasinika inguquko okutshengisela ukuthi umhlabathi ozawuthatha.
Omunye wahlukunyezwa umgabe kuhlelo lwe-Occupy Africa Unity Square itayi Samara owanyamalayo umnumzana Steven Sibanda uthe yena uyamxolela umgabe.
Umgabe ube ngumuntu ade esincindezela internal njengezizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu mina ngikhala kakhulu ubana umdala lo kaze angamphathe kushe saphila. Kodwa njengomuntu osedlulile, njengomuntu osesishile, kumele sikhale lemuli yakhe, kumele sihloniphe esakufundiswa i-couch yethu bana, kumele sihlonipha ababhubhileyo. So ukhala kusho ukuthi ube ngumuntu omhlatshi, sikhala njengomuntu oselahlekelwa i-family person.
Kodwa esinye sakamuzi sayalala umnumzana Chris Sibanda uthe ujabulela kakhulu ngendlela umgabe avaleliswe ngayo namhlanje, esithi lokhu kuyisibonelo somsebenzi omkhulu awenzayo.
Singathi into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu, sikhangelele ukuthi sikhangele ukuthi umgabe wayenzani elizweni, okwanisa ukuimprova i-education yabantu beZimbabwe. Kungabe owacina kwenzakala ngemuva kumbe wacina kwenzakala kwi-economy kungathabisanga abantu abaningi, kodwa siyakubonga ukuthi i-government ikwanisile ukuncedisa ukuthi umgabe ehambe kuhle kumbe nengcwatshe ngendlela eqakathekileyo kumbe ebongekayo.
Enkundleni enina Sports Stadium bekungela abantu abaningi kangako, loba nje bekulanga lokugcina ukuba uZulu avalisane lomuyi. Kunjalo nje uhulumende wazise uZulu ukuthi uhlelo lwanamhlanje ngolokugcina lokuncisa uZulu wonke jikelele edolobheni leHarare. Umabhalane ogatsha lokuthiwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele intatheli izindaba ukuba isidumbu somufi sesinikezwe abemuli yakomgabe kuze kuphele ukwakhiwa kwenkalakatha yethuna endaweni ebekwa amaqhawe e-National Heroes Acre eHarare.
Akusela imfa loba okunye esikwenzayo kuqala kusasa. Ngiyazi ukuba kuzahlanganwa kozimba, kodwa impela viki akusela okunye esizakwenza.
UMangwana ubike ukuba kusasa imuli izaba lowa umkhosi wemuli kusekhaya lapho adabuka khona kozimba, kuthi ithuna lingaphela wakhiwa imuli izamngcwaba emkhosini ozaba lezihlobo zodwa ongagoqela uZulu wonke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiuGibson Bebe.
Silokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono ehlukeneyo ngesililo langokubekwa kukamnumzana Mgabe. Esibikwa sizathatha inyanga yonke elizweni elibhekane lenkinga zomumo womnotho osubhazalele phansi abantu bengenelisi khona ukunakekela imuli ngeholo abalitholayo elincane. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imibiko ethi isililo sikaMgabe sizaqhubeka okwenyanga yonke aze angcwatshwe esayakhelwa ithuna elimangalisayo elifana lendlu yakhe eye Blue Roof imangalise abasemhlubulweni weMandebeleni besithi lokhu yikudlalisa imali okumele isetshenziswe enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi indleko yesililo sikaMgabe yikudlalisa imali yesizwe.
Kabele ingasihluphi kakhulu njengabantu beZimbabwe, uthi sihluphe 39 years ephila egula afe lokhu esihlupha eZimbabwe. Kasilani lokungcwatshwa kukaMgabe, kayisiyo priority yethu. Ipriority yethu ngamagesi, imisebenzi, yimithi ezibhedlela. Lokhu ukuthi yena kumele alungiselwe indawo especially, asikusekeli njengabantu beZimbabwe, sithi kubi kakhulu.
Unkosikazi kwanele Nyathi isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela uhulumende aphathe ngayo isililo sikaMgabe ayiqakathekanga, bona bakhalela ukuba ilizwe livuke achiye elichaphazile.
Angilawo nje amaningi ngokufa kwalobaba lo. Ubaba lo usiyele ubunzima lamanje siyahlupheka, labantu abethu bayahlupheka. Konke nje kusesenzima, abazulu bethu siyazi ukuthi future yabo ikuphi.
Unobhala jikelele weqembu elilwela ilungelo loluntu ele ibhethu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo uthi indlela uhulumende aphatha ngayo isililo sikaMgabe ayimangalisi.
Abakwenzayo ngomgabe ukuthi bemnike i-special place entabeni le abade igomo rinoyera lakumgabe akusimangalisi kodwa okudanisayo ukuthi umgabe lo bamnike ikhefu lokuthi be ngumuntu ongamangalisa phezulu kwesigaba senzayo sokumlala abantu kanti sokuthi akanikeze ispecial place umbuzo ukuthi lapho abantu abavulalayo ubona kuthiwani ngabo
olwena amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi umgabe uhluphe esaphila lalapho esechonile lokhe ehlupha
umgabe vele ngumuntu ohluphe esaphila sefuna ukuhluphala lapha esifile ungakhangela ukudinga indawo yakhe eqakathele ukuthi angcwatshe khona usedinga indawo lapho azakhonzwa khona njengaze ngoba vele ungakhangela ubesezwa njengonkulunkulu walapha emhlabeni ngabantu bezalo
isikhulumi sebandla le-MDC wobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi sekudlaliswa imali yesizwe ngendlela asebephatha ngayo lesi sililo
siyakubona phela ukuthi yonke imisebenzi eyenziwa yimuli yakomgabe ithatha imali kuZulu bekuzaba mnandi aluba umuyi wayengumuntu othandekayo manje siyakwazi sonke ukuthi umuntu wayengumuntu ozondwa ngabantu
kodwa ilunga lebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Blessed Chitanire uthi bona balahlekelwe kakhulu njengebandla
ngizwa ubuhlungu ngokulahlekelwa ayenze khona kuleli lizwe
iZimbabwe lomhlaba jikelele baqhubekela phambili bekhalela imuli yomufi njalo amazwe enduduzo lokhe esiza esuka kwabamanye amazwe kodwa umbuthano wanamhlanje obusenkundleni eNational Sports Stadium yiwo okugcina ukuvalelisana lomgabe abadala bemuli babikwa beyibo asebeza phawula ilanga lomngcwabo umgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisifica munwemunye lanhlanu 95 ukhangelele ukubekwa eNational Heroes Acre eHarare ngemva kokwakhelwa ingcwaba elihlukile kulamanye akhona emathuneni amaqhawe okukhangelelwe ukuthatha inyanga yonke ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Okwamanje sesilethulela okwenzakala enkundleni yeNational Sports Stadium ukuvalelisa umnumzana Mgabe lamhlanje udaba silethulelwa intathe zindaba yethu Mavis Gama
Esethula umbiko wakhe emkhosini wanamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge kakhulu amazwe awenhlanganiso yeSADC ngokuzahlanganela labo esililweni sowaye ngumongameli welizwe wathembisa bemuli yakomgabe ukuba yena lohulumende wakhe abasweke babalahla ezobanakekela wahle wathatha lelo thuba lokubonga njalo inhlanganiso yeSADC ngenyathelo elilithetheyo lokukhetha umhlaka 25 imfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika la kumanyano we-European Union.
May the world honor the late comrade Mugabe.
Umhlaba mawuhloniphe umuyi ngokuzisusa lezi zijeziso zomnotho futhi thina zisuseni lezo zijeziso khona manje ilizwe lithuthuke.
Not deserve them.
Isidumbu somufi sibikwa sizanikezwa abemuli ngemva komkhosi wanamhlanje abaveze ukuba sizosiwa kozimba lapho umgabe adabuka khona andubana azobekwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre ngemva kokwakhiwa kwethuna lomhlobo waphezulu imosolium okungumsebenzi ongathatha inyanga yonke ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi kuhle ukuthi akhelwe indlu yakhe yokuphumula ehlukene labanye eHeroes Acre.
Linyathela elihle ekade likhangelelwe ngabantu baseZimbabwe abaningi ukuthi umongameli wethu osesijile lo uRobert Mugabe ukuthi uyolala lapho kulele khona amanye amaqhawe.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana upha umbono wakhe kwezokungcwatshwa kukamuyi uMugabe.
Lokhu kuyatshengisa sobala ukuthi umgabe uhambe ethukuthele, umgabe uhambe engaxolanga, umgabe ulokhu ebambe isikhwili salabo abamhluthunela intambo zakhe zombuso. Ngalokhu wathiya ejele abemuli yakhe ukuthi bamgcine njani, bamgcine ngayiphi indlela. So abemuli lapha ukhanya lokhu bedlala umacatshelana, abafuna ukuphuma egcekeni ukuthi betsho ukuthi hayi thina ukuthi uhulumende yangenele kulokhu. Satshela ukuthi akukho kunjalo.
Kusenjalo uZulu obekulomkhosi uveze ukungajabuleli umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wabanga umsindo emhoza okwenze engazwakali kuhle lapho esethula umbiko wakhe wenduduzo kwamfuqa ukuba axolise phezu kwezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika eziselizweni lakhe.
This has led, as I can hear you are responding to,
lokhu kubangele imfa yabantu abambala lapho izizalwane zakwamanye amazwe beza kwele South Africa. Ngaphambi kwenu njengomunye wezizalwane zakwele Africa kutshengisa ukuzisola kwami kanye lokuxolisa kulokhu okuthe kwenzakala elizweni lakithi.
Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubonge inyathelo elithethwe nguRamaphosa lokuxolisa kuzulu weZimbabwe le-Afrika jikelele lanxa ethi ubengakulindele.
Udaba lodlakela belungekho engqondweni yami ekuqaleni lapho siyabesila umbiko wami, kodwa kuthe sekulaphayana ngifisa ukuthi uzexolisa wakwenza lokho. Yangijabulisa indlela aziphathe ngayo lapho uZulu etshengisa ukukhuluphela kwami.
Enye yenkokheli eze emkhosini wanamhlanje wokuvalelisana lo mgabe abavelele kwamanye amazwe bagoqela umnumzana Kenneth Kaunda owake waba ngumongameli weleZambia, owake wakhokhela ele Namibia umnumzana Sam Nioma, owake wakhokhela ele Botswana umnumzana Festus Muhaye, owake wakhokhela ele South Africa umnumzana Jacob Zuma, owake wakhokhela ele Ghana umnumzana Jerry Rawlings, umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya, oweZambia okwamanje umongameli Edgar Lungu labanye. Bekulamaqembu amakhwaya akade elibazisa uZulu ngesikhathi somkhosi wanamhlanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ukusenjalo, iningi lezakhamizi seMathabeleland South zithi ngeke zaxolela umufi umnumzana Mgabe lanxa esetshonile, zisithi zalahlekelwa izihlobo kabuhlungu ngesikhathi seGugurawundi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi zeWilongi zithi zilokhu zisebuhlungwini ngodaba lombhuqazi weGugurawundi wakhutshwa ngesikhathi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse lapho kucatshangelwa ukuthi kwabulawa abantu abafika izigidi ezingamathumi amabili. Lanxa umufi umnumzana Mgabe wathi okwenzakalayo ngaleso sikhathi kwaye kukuphambana kwengqondo nje uze waya kogoqonyawo engaxolisanga ngalesi sehlakalo. Umnumzana Alec Ndlovu westezi lapho kubikwa kwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugurawundi uthi babelethemba lokuthi sokuzalunga ngesikhathi bethatha uzibuse kanti kababuzange elangeni.
Sajabulela independence, kodwa okwalandelayo kwaba locuku, kwaba lodlame, kwaba yikubulawa kwabantu, kwaba yikunyamalala kwabantu. IGugurawundi yinto esimkhumbula ngayo, kanti ngaphandle kwalokho simkhumbula ngokubhidliza umnotho welizwe. Ye, inkosi yenzile intando yayo, kodwa ke lubaba imbali yakhe ibimbi kakhulu, ibingcole kakhulu.
Unkosazana Bethe Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi esitezi uthi wazibonela ngawakhe ucuko lwaqhutshwa ngumnumzana Mgabe ngaleso sikhathi.
Wabulala abaningi umuntu lo, ethethe egqibela abantu bephila esitezi ngapha esikalini eShowa, abanye bathathe basusa ngakakithi sebabulalela eBhalakwe. Hayi, kalale kalale, ungcono yena ukuyendlalele ngabantu bonke labo.
Umnumzana Nicholas Ban lesinye njalo isakhamuzi esitezi uthi kulesifiso sokubona Mgabe emiswa phambi kwekomishini yokukhumisana umlotha, atsho ukuthi kungani waqhuba lo mbhuqazwe weGugurawundi.
Khathesi sizwa kuthiwa kule khomishini ebuyayo besicabangela ukuthi uzakuba khona ukwenzela ukuthi aphendule zonke iziga lezazenzayo. Lesithi umbe phela uzawuthi athe ehamba esesiphe impendulo yesizathu sesamenza wenza ulunya olungaka. Oh, siyamzwela, kodwa ke uza kubona phambili ulele yena lobuqhawe bakhe loba evele ebufundele ukubana aze siqeda thina amaNdebele.
Othakhula umsizi Gumbo uthi Mgabe uthi yehlanyele imbali yodlakela osekudale ukuthi lalabo abamhluthunela umbuso basebenzise indlela efanayo ukwalela esihlalweni.
Hayi, abantu bezobethwa ngumoya. Kungayisikho nje ukuthi khona isintu sethu siyala, ukuthi khona sijabulele ukuthona komuntu, kodwa kungabe kubuhlungu kwabemuli, kodwa hayi njengelizwe thina hayi siphumule kodwa uthiye esihlanyele inhlanyelo embi kakhulu bathi udwayi ufa lensiwa zakhe kodwa lo udwayi lo uthiye ezinisiwa zakhe wazitshiya ezinye zenungu ezisihlaba kakhulu in the form of umnangaba.
Umufi uMnumzana Mgabe ubikweza bekwe endaweni yamaqhawe esigodlweni ngenyanga ezayo ngemva kokwakhiwa kwengcwaba lakhe okukhangelelwe ukuthi kuthathe inyanga eyodwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisesteze uyilonke ngingu-Albert Ncube.
Silokho sekudaba lunye. UMnumzana Moses Mzila Ndlovu owayesebenza lo uMnumzana Mgabe kuhulumende womanyano engumphathintambo obona ngezokuxolelana kusukela ngomnyaka ka-2009 kusiya ku-2013 uthi umufi uchiya ilizwe likhethana ngemihlobo njalo lilobuyanga obukhulu. UMnumzana Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla eliphikisayo le-ANSA uthi wehluleka ukusebenza kuhle kuhulumende wemanyano uMnumzana Mgabe engumongameli ngoba wayebotshwa mahlayana engazama ukuthi kukhulunywe ngodaba lwegugurawundi.
Kakukho okuhle engakukhumbula kakho ngoba esasivumelene kikho kuma negotiations aletha i-government of national unity naleyo. Okunye okuqakathekile kwakuyukuthi ilizwe lidabuke phakathi ngenxa yezenzo zabo ezenzana u-PF ezokuncindezela abanye abantu ikakhulu ukubulala abantu ngesikhathi sombhuqazi eGugurawundi. Uzananzelela ukuthi ngomunye umuntu owasukumela phambili ukuthi silungisa indaba le eGugurawundi abantu bavuma amacala abo. Siye ebantwini ukuthi manje abantu batho ukuthi bafuna kwenziweni ngakhona khona lokhu ukuthi abantu babulawa nje bengenacala. Ngazama nje ukuthi iqalise ukukhuluma nabantu ngakhona lokhu ngaphosa ukubona nezidokisini ngokubotshwa. Angizange futhi ngibuye ngihlale phansi laye uMgabe phezu komsebenzi esasivumelene wona kwaze kwaphela i-2013. Ngangimele ukuthi ngisebenza laye ngoba kansehofisini yakhe i-president's office. Anzange vele ngimbone okwamehle ehofisini ukuthi nje sikhulume ngokuthi wena njengominister ongabuya kwenza ambuse njengopresident akuzange kwenzakale ngaphandle kokuthi nje sahlangane eFramachineni sisiye eMozambique silanda umhlangano we-SADC Heads of State. Wangikhulumisa wathi yebo mdlalami ngathi yebo kwaphelela khona lapho and I'm very happy ngikhwela ukuthi kwaphelela khona lapho akuzange kube lolutho oluhle okungavela emntwaneni kaMgabe. Ngathemba ukuthi akade ngicabanga ukuthi ungusathane ngakho yikho ayikho khona nakathethi sefile ngithemba ukuthi ufe enjalo efela ebubini.
Imbali yakhe ingaba lomthelela yini kokwenzakala kusasa?
Ilifa alitshiyele abantu bakithi yele nzondano phakathi kwabantu bemathebeleni labantu bemashonaleni over izenzo zakhe lalowo busayo kathesi. Into esisele nje ukuthi abantu abakwenzeka khona ukubabotshe ngoba imizamo esayenzayo ukuthi singakuqeda khona lokhu singabantu baleli lizwe. Njengoba nizomunye ephuse njengomtshwala besigubhu ukuthi abantu bemathebeleni asibo bantu beZimbabwe. Ilifa alithole kuMgabe imfundiso embi kakhulu eyenzondano.
Elizweni ke kuyini akuthiyele ilizwe?
Akuthiyele nje lidubo. Ukudubeka kokudubeka kwabantu ukuthi abantu kabadli. Abantwana kabafundi kuhle kakugqokwa kakuhanjwa kuyadijekwa kakula msebenzi udubo lolu uyaphambili ngoba lo muntu singathi yindodana yakhe ufundise nguye ukhulele ngaphansi kokuphiko lwakhe ule nkolo kaRobert Mgabe eyenzondano and inkolo yobusela ekutshontshela i-state ukuthi umnotho welizwe udilike.
Lo uMnumzana Moses Mzila Ndlovu owayengumphathintambo obona ngezokuxolelana kuhulumende womanyano njalo ekhokhela ibandla le-ANSA sixoxela esePlumtree. Kusenjalo emazwini abo okuvalelisa uMgabe umongameli wakwele South Africa lo wakwele Kenya uMnumzana Uhuru Kenyatta bamchaze njengeqhawe elalwela inkululeko yeZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele.
Ama-Afrika nje ukudalwa kwethu sadalwa ngendlela yokuthi sikukhuluma okubi sikukhuluma okubuhlungu ngalo sedlule osefile ngokunye lapho kukhona okwenza ukuthi kuqheliswe amandla afana nalawa nxa umuntu njengobaba uMgabe eselele laphana.
Kodwa njengoba bekhuluma kuhle kakhulu njalo ngaye kayisiyo mbali yakhe yini ezangena engwalweni yona leyo?
Hayi, izophelela emangcwabeni, iphelele emaralini, iphelele emibuthwaneni enjengayona leyi umbuthano kade ukhona. Eqinisweni lamaqiniso imbali kaMgabe ibhalwe emizimbeni yamaZimbabwe alamangcweba. Ibhale emafusini eZimbabwe lapho kulama mass graves khona okungcwatshwe khona abantu. Ibhalwe endlaleni yabantu baseZimbabwe lokudilikeni komnotho lokudilikeni kombuso lebuhlungu inobukhona nxa ubhekile izwe leZimbabwe ukhangela imigwaqo ukhangela izibhedlela ukhangela izikolo yiyo imbali kaMgabe ebhaliweyo ibhalwe ekubuseni kukaMnangagwa okokubulala abantu kudubula ababhikishayo abaprotestayo lokuphikisisa ndokanjelo yimbali yakhe kodwa akulamanga akulanganekwane ezayintshintsha leyo mbali ngoba isemzimbeni nasemoyeni yabantu baseZimbabwe.
Umndeni wakhe uthi uzabekwa eHeroes Acre ngemva kwenyanga. Uthini ngalokho?
Okwenzakalayo baba ukuthi kulezi nkulumo ezenziwayo emsamo kulamajoyi afungelanayo lezifungo ezabotshwayo ngesikhathi uMgabe ethathelwa umbuso ngodlame ngumnankagwa lamabutho labethiwenga labomnumzane uValerio Spahn. Okwakumele kwenziwe ngemva kokumhluphilela umbuso kwakumele kube lenkulumo. Abantu abahlakaniphileyo benza njalo ngabe thatha umbuso loba bewuthethe ngodlamo bayenza ama-amnesty benze lenkulumo banikeze ama-guarantee lenkuthazo yokuthi hayi silithathele kodwa soze silibulale lizahlala kahle ilizwe lani ngeleni sizosebenza lani ngesiphile lani. Ngobuthutha ubufitshane bomqondo lobuncane benhliziyo obabumnankagwa bagijimela intambo zombuso bathatha izihlalo bakhohlwa inkulumo enkulu okwakumele yenziwe.
Lowo ngumnumzana Denizulu Macaphulana, ingcwethi ehlaziya izombusazwe obexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza nenduku besithatha besifalela indlela
Umculo weqembu labanqobi silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa abamanyene lomunye wabo umongameli Emmerson Mnangagwa labantu jikelele enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ukuvalelisana lomuyi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Abakade besemkhosini lo bahuze umongameli Cyril Ramaphosa ngodlakela oluselizweni lakhe. silugqiba lapha uhlelo lwethu.
Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.